indaba zokuthumba abantu lezi ihlala yenza yezanu PF. Nxa izanu ifuna ukuthi ilihlasele, baqala ngokuligcona, beliqambe amanga belithi lingabantu ababi, lingabantu abayizigilamkhuba, lingabantu ababulalayo. So khonokho abazama ukuthi bekwenze, bazama ukuthi bengcolise ukwenzela ukuthi nxa sebeyenza inhlala yenza yabo, kube sokuthiwa hhayi kumele izanu PF kumele vele iphindisele ngoba i-CCC yiphathi yezigangi. Yikho abazama ukuthi bekwenze. Ngesikhiwa sikubiza sithi yi-plausible rational, ukuthi nxa sebehlasela bona, ngoba balabo abantu esifotsheni, balabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020, kathe singani kumile kodwa kukhona ngale sikubonile eJitungwisa. So bazama ukuthi begcone i-CCC, betshele umhlaba ukuthi iphathi le yiphathi yezigani. Nxa abantu bengagcileka bekwanisa ukuthi bebamba abantu, bevala abantu amehlo, abantu bese bekholwa kulawa manga, uzabona udlakela oluyabakhona. Yikho abakwenza izaphu. So lokho kwenzakale eManyikaland, hayi kukhona abakuzamayo.
Yebo, kukazwakali kuhle ukuthi umlisa lo kahle kahle ube ngapi, kodwa abezanu PF Chiroza bebesithi yini elimthumbileyo lizama ukuphindisela udaba lukamo Blessing Ali?
Ngamanga aluhlaza Joko, nga singakhangela futhi emuva zathola ukuthi izanu PF kuyakuzama khonapha kobulawayo, yathi kulelunga kulamalunga achaywe ngapi endaweni yendlube loBhengula kungamanga. Nanzelela ukuthi nangale eChitungwisa bathi ngabantu bethu, kodwa baqale babopha obani oJob Sikhala. Ubona abantu abahlala endaweni lapho okuthole khona isidumbu kabazange benjani bebotshe. So kuhle kube sobala ukuthi izanu PF izama ukuthi isole i-CCC, yenza ukuthi i-CCC isolwe ngabantu, yenza ukuthi i-CCC ibe libandla elibonakala lingcolile emehlweni abantu. Yikho abakuzamayo ukwenzela ukuthi nxa sebesenza inhlala yenza yabo udlakela kube yinto eyamukelayo, eyamukelwa ngabantu abaningi lamazwe abangaphandle, bese besithi trust, we are protecting state security, ukuthi sigcine umthetho weZimbabwe. Kukanti-ke bona vele benza khonokhana bakujayeleyo ukubulala abantu belizwe lethu.